siyezindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa e-street, abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo. Kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars, i-250 yayithenga. Kathesi i-250 ungakalkulata kuhle, uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50. Kutsho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila, abasebenzayo labangasebenzi, labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MTC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini, kodwa kayisakwani $30 leyo, siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula. Hole athi akwazi ukuthi from 2009 njengabasebenzi be-NRZ, kathesi ye-NRZ laloku ilesikweleti esabasebenzi. Manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Libona ingani uhulumende imali angayithatha ngaphi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe is open for business. Wathi senjalo wagijima wahamba eChina, kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana. Saphumisanga lutho. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga. Amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto nxa esithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe, kabafuna ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.